Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zelokithi lelobhengula kobulawayo bezithegwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagcekeza izindlu, abanye babo ababikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube oyibandla le-CCC.
Besibuzwa kwezinye indawo ezinjengabo Gwanda lakubo Gweru, lapho abantu okuba labo ama-check-a khona, kodwa kathesi sesinanzela ukuthi lala abantu sebengena futhi edolobheni lakobulawayo.
Umthethwandaba wele South Africa uzathetha udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende we South Africa esokumisa ukusebenza kwama-permit aphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit.
Kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba asebenzisayo, ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini, noma bengaphiwa 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe.
Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo wensitha kanye lasemkambo kahulumende oyi-foreign exchange auction.
Nabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana abangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Idale le-Congress elemelika izolo liqale ukulalela abafakazi kudaba lokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela womnyaka ka-2021. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zelokithi lelobhengula kobulawayo bezithegwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu, njalo abanye babo bebikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, umlandeli webandla le-CCC kumaviki amabili adluleyo. Umhlangano lo ubuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olokulondoloza ukuthula olwe-Local Peace Committee, njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-Neighborhood Watch Committee. Ukuze sizwe okuhlafunwe umhlangano, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenis Banda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula, behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwe-BUPRA. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance, njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Churches Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esesenzakele, ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yala abantu abalama matches, lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini, bayathathelwa impahla, izakhamizi esezihlala zethuyile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe-community liaising, labe-public relations, labe-chaplaincy, ade bekhona labo ukuzoxhasa lumhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le yinye futhi ingozi ezayenzakala, besebenzelana nabafundisi lama-Local Peace Committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqakatheka kokubunjwa kwama-Local Peace Committee, ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxakulenxabano, njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano, njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi besethe sicala komunye umuntu kodwa bekhangela ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa bamqoka yule ama neighborhood watch committee. Thina njenge Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo ke le ndaba le yama suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe amabhokisi ukuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. Njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima bereport abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imihlangano enje iqakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sihambe thwela amabhemba kukhangani sebeqhela la khona bedolobheni lakoBulawayo. Besikuzwa kwezinye indawo ezinjengaboGwanda lakuboGweru lapho abantu okuba labo amatsheketsha khona. Kodwa kathesi sinanzelela ukuthi lalaba abantu sebengena after edolobheni lakoBulawayo. Ngakho kuyinto sokumele ukuthi isetshenze. Siyabonga ukuthi amapholisa akhanya asebambi labane igenga liyadi sebenzi senza konke lokho sibanjiwe. Ngakho siyakubonga lokhu kodwa kukhanya ngani hayi into ebisingani sifuna ukuqhela koBulawayo.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Vanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lele Melika emkhambo wensitha kanye lasemkhambo kahulumende oweForeign Exchange Auction. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi phose amane, 338 Zimbabwe dollars, kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika selizathengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amahlanu lambili, 352 Zimbabwe dollars. Emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola aphakathi kwangamakhulu amahlanu kusiya kumadola angamakhulu ayisikhombisa, i-500 Zimbabwe dollars le-700 Zimbabwe dollars. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana eFidlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi idola leZimbabwe lizaqhubeka liphephuka lingabi yilutho ngokuya kwesikhathi ligcine lingathengi lutho njengalokho sikubona. Okuyinto ezakwenza ukuthi abantu abaningi bayetoyitoya balwele ukuthi babhadalwe ngemali engasiwe yaseZimbabwe. Uhulumende kalandlela yokuvimbela ukuphephuka kwedola laseZimbabwe. Liyaphephuka nje liyaze ligcine lingasasebenzi njengalokho sakubona emuva. Ngakho-ke kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba abasebenzisayo ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini, noma bengaphi 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe. Alila mandla ngokuba ezomnotho kazilunganga. Eze umnotho kazilunganga ngokuba ugcwele i-corruption lepolitiki yethu ingamanga kahle njalo. Ngakho-ke kumele siqale kulokho okuthiwa ngama-root causes empandeni. Idola leZimbabwe yimbilaphi? Okwakwalo yimbilaphi? Ikulayela ukuthi kulenkinga kwenye indawo. Ungabona uvuka usiyakwelaphisa imbilaphi ulenkinga enkulu kakhulu. Lokho abakwenzayo bazama ukwelaphisa imbilaphi, imbilaphi yakutshela ukuthi isilonda sikhona, dinga isilonda, isilonda singatholakala konke kuyaqonda. Kulokwelaphisa imbilaphi njengalokhu besenza.
Ibhanga elikhulu lelizwe Ncube lithi selikhulumisane labapheka isinkwa bavumelana ukuthi baza kwehlisa intengo. Ubona lokho kusenzeka?
Ungavele ubone sekulelizwe lapho kuthiwa ibhanga elikhulu yileli selivuka lisiyaxoxisana labantu abapheka isinkwa ukuze isinkwa singaduli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika. akula ndlela yokuthi sinkwa sizavimbele ukuthi sikhwele ngendlela yokuthi ibhanga lesizwe likhulumisana labantu laba baphekisinkwa. Nxa babe belungiswa kwesinkwa okunye ke, impilo ayisiso sinkwa kuphela, impuphu ke, ithukela ke, okunye ke. Konke kuzadinga ukuthi kuhlalelwe phansi i-Reserve Bank iyabe isiyiyo phela ephethilizwe, kakulungiswe izinto ngendlela efaneleyo, hhayi ngale ndlela abafuna ukulungisa ngayo.
Iyona intengo yezinto zonke nje iqhubeka ikhuphuka mahlayana yini kulezi nsuku kumbe sokulobuvelo?
Intengo yezinto isikhwela kakhulu okwedlula lokho ekade sikubona. Intengo yazo zonke lezi zinto ezidingwa ngabantu suku ngosuku esithi ngama basic commodities kuyakhwela. Akusathengeki abantu balala bengahlanga, akade belala okade besidla kathathu ngosuku sebesidla kabili kubekanye, abanye sibelala bengahlanga vele. Ngakho ke futhi kasikhangelelanga ukuthi izinto ziza kwehla kumbe ziza kuma ukukhwela ngendlela yokuthi idola laseZimbabwe lokho liqhubeka lilahlekelwa ngamandla.
Lo-ke ngumnumzana Efihlela Ncube owenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association iNACORA ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa iHelen Suzman Foundation ithi isibhalele emthethwandaba iphikisana lesinqumo sikahulumende wele South Africa esokumisa ukusebenza kwama-permit awaphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit. Intatheli izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshele bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwamaphemithi la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Abanye bazozithola sebesebenza bengela amaphepha becilibezelwa, kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
EZimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokuziphilisa.
Minister of Home Affairs terminate ama ZTP azange sa consult ethina ama ZTP holders engathi konke kungahamba kahle, siyawadinga lawo ma permits.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uvela kuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli, njengoba isikhulumeli sikampathi Ntambo ugatsha lwendaba zasekhaya besingakaphendula imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakazi. Umphathi Ntambo walolu gatsha umnumzana Aaron Mzwaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamazeribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations.
South Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe nalo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008, kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melisolo 7, Johannesburg, South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usemise umsebenzi umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima ngemva kophenyo oluveze ukuba uChilima engaba wafumbathiswa ngomunye osomabhizimusi othiwa nguZenet Satar. USatar ubikwa wafumbisa uChilima kunye leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezingadlula amachumi amahlanu lanye 54 ezigoqela lentatheli zindaba ukuze aphiwe imvumo yokuthengisela uhulumende kumbe amathenda. UChakwera uthi uthathe lesi sinqumo ngoba uphenyo olwenziweyo lugatsha lwezomthetho lwafumana uChilima elesandla kunkohlakalo le.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usesule umgoqo wecurfew wafakwa ngesikhathi sokuqala kobhubhane lweCOVID-19, kodwa uZulu uzakhuthazwa ukuthi aqhubeke egqoka amamaski njalo echelelana ngaso sonke isikhathi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izisebenzi zomngcele weBaitbridge zilenkohlakalo esabekayo. Kubikwa kuleziphathamandla ezisebenza emngceleni lo ezintathu ezicutshungulwa ngoba zilenotho enkulu kakhulu engaziwayo ukuthi yavela ngaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani endaweni zonke, kakhulu ke sifinyelele abasakazi beStudio 7. Siyalibonga kakhulu baStudio 7 basakazi, sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu. Libonga kakhulu u-18 Nangagwa dala usebenzile esikhaleni sethebeni lokhu emhlabeni njame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha ramade konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezoncwadi. Asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba bese sithi thina uhulumende uyakampena, uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise iy'ncwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi, akubhadalwa mali. Uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho lapho kakhulu ama 15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi. Mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho. Yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asambeni ma-15 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asambeni kuzaba yinto ephelayo. Phela noma engabi ikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga esambeni ngobuningi bafowethu ebe-ofisini siyelanda iy'ncwadi emakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi balibhewula khona ngapho mabhewula hambani uhlelo lweza khona manje kungakabi lansuku ezingayo lungiselelani ukuthi lihambela kubokhanseli liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhanseli alilungisele kathesi. Hambani bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakongwenya lapha e-WhatsApp. Ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Sanibonani bantu be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila. uthulani okhulumayo wakandlela ukuqhamuka eflabhusi laphuzi phansi kwendlini sibaza ngithi mina angeke ngikondise lapha kulomama lo ophikayo ukuthi unkomo wadayisa isizwe sikamthwakazi engathi yena unkomo kazanga dayisa isizwe sikamthwakazi ngoba abantu basebesifa ngegugraund mama igugraund iqale before iqale after uJoshua Nkomo efuna ukuhlangana nabantu basesishoneni omgabe ngoba even amangisi ambuza bese England ukuthi hawu Nkomo kanona wasufuna ukuhlangana nalomuntu lo thina sifuna ukubuyisela izwe the way izwe esalifica limi ngakhona sibuyisele ngendlela esafica ungakhona Nkomo wathi na no ufuna ukubusa iZimbabwe as a whole ngoba bebemtshela uMagrediator kodwa yena akazange aze ayivume leyo nto le kuthi emase kunjalo baqala ukuthi benze njani baqala ukuthi bona baqala ukuthi betha bemthathele izikhali umthathele izikhali base kwasekuza igugrawundi wasesenza iunit government uyenze after eseyalile ukuthi selimshaya ngegugrawundi iunit government into yogcineni le mama ofanele sikhulume ngayo kodwa into efanele sikhulume ngayo ukuthi unkomo walidayisa izwe wadayisa abantu basemathibelileni ngakho lamhlanje siphila impilo esiyiphilayo
ngiyibona njani kanjani njani basakazi bestudio 7 hayi siyaphila nathi siyaphila ngikhuluma nothulana kwendlela uqhamuka eflabhuzi esigabeni sakwasibasa kwalekamthwakazi ngithi mina hayi liyasidida-ke abantu bestudio 7 nikwazi ukukhuluma ngendaba zocc emaraphikati inerali kodwa nikwazi ukukhuluma ngerali selokho nje likhuluma ngelokhu uzayo nge-cc kodwa ukuthi likhuluma ngendaba yokuthi emaraphikati inerali yaba nabantu aba-1000 alukhulumi lokho so asazi ukuthi basazi noma nani liyabhadalwa yini khona lapho ku-studios ngo-CC lapho ukuthi khunto ze-CC kuphela sithi phambili ngomthwakazi edha liyakhuluma edha likhulumi sithi phambili ngemarapiti
sanibonani ku-studio 7 siyanibingelela nonke basakazi bethu abahle siyabonga indawo abakithi sizithola shisa ezingena zonke zuku ngeke ngizishoke igama mina ukuthi ngubani ngoba ngiyazi ukuthi kulela ilizwe akuna kukhululeka ngicela futhi ukunabafowethu iningi labo abathanda ukukhuluma amaqiniso lana mangimamele engahlali bezisho amagama ngoba iZANU-PF iyabulala uzothi uma ufikile ngelinye ilanga lapha uthi ubone nje suthathwa ngabantu ongabazi ngoba nakho vele bethumba abantu njengenjwayelo so bakithi nami ngithi ake mphawule lapho le nto kachuma nomngane wakhe lo ugawulo laba bantu yini kanti lini lidla kuZANU-PF nokulibhizi lisapotana neZANU-PF liqamba amanga khohlisa abantu chuma ndoda ikele ukukhohlisa abantu ayikho into eyenziwa eZANU-PF sizwe loo ndoda wakho wangena lo ayikho into esakho wayenza ubhizi uqamba amanga uthi imigwaqo kuphi ngoba thina sibona lutho into nje kuphela yaziwa eZANU-PF khona iqiniso ikubulala kwaphela kubulala abantu nje abafuna ukulungisa umnotho olinina libhizi liyababulala ikeke ukukhohlisa abantu bakithi abantu bakhathele hawu yini kanti layala nje nelizwe yini bantu yini kodwa hayi siyahlupheka yini nje manje sigcwele amazweni esingawazi nokuthi kuphi ibhizi yini hayi bafethwa ke niyeli ngicela ifundo le meseji nawo beyizwe khona umnankako la abahlupha abantu hayi sikhathele yiwothi
ngibingelele ku-studio 7 njani babasakazi hayi mna ngiyaphila sesiphilele nje mna ngifuna ukuthi ku-Jonathan Moyo ngicela ahlukane le-CCC i-CCC asimdingi asilandaba naye loko kuthi ayila structure ayila ini hayi akufuni yena lokho akufuni yena ngiyacanga ukuthi ubaba uNgwenya uyibeke yacaca fake yacaca sibele ukuthi indawo zama-structures zihamba so lokho ukuthi ulokhu zenu uJonathan uzakhuluma okufunayo uzakhuluma ini uzasinika umbono hayi asifuni umbono wakhe thina ngoba uJonathan wavela wehluleka sasenza lo mgabe wavela wasilahlela ngaphandle thina abantu basemandebeleni yena lo mpoko betshelwa wayehambe etshela abantu ukuthi yeyi gugraundi wayeyi-moment of madness vele wayengasinaki thina abantu basemandebeleni so hhayi akahlukane lathi vele asimdingi thina angazi ukuthi ukukhulumelana ukuthi alastrate ufuna utshela bani othe siyamdinga mba hlale khona ngalo lapho khona umbeni usekhinya umbeni ungai engasitshela okokwenza nxa wafundela ukutshontsha hhayi ukuthi awafundele ukuthi ahambe sitshele into udoti wakhe loo sitshela wona lo wafundela ukutshontsha eZANU-PF le kabuyele kuZANU-PF kuphele lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, icala le-Congress izolo liqale ukulalela ubufakazi kudaba lokuthi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela omnyaka ka-2021. Iziphathamandla zogatsha lokhetho esigabeni seGeorgia zifakaze ukuthi impela uTrump wazibamba ngamandla ukuthi zigenqule ukhetho kodwa zala. Omunye umfakazi uAndrea Shea Moss lonina uRuby Freeman bagcina bebaleka emzini wabo ngoba sebehlukuluzwa ngabalandeli bakaTrump. Wayebatshele ukuthi abantu laba yibo abagenqula ukhetho. Ezinye njalo eziphathamandla zokhetho zaleli bandla elama-Republicans zikhangelelwe ukwethula ubufakazi kumalanga alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika uMnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esisazibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi basaselilizwe elile-democracy njalo basaselilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba lengxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala likaDonald Trump ukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuyele emthethweni yakhulunywa njalo ukuthi ayibuyele emthethweni ukuthi athonisiswe kule nto le ayahlongozayo, bekuzaba yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu, ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni. Ongawukuthi ukwenzela ukuthi iAmerica iqhubekele phambili lokuyipolisa isenza ipolicing role kwamanye amazwe, kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusonakala kwelalili ezweni labo bayenelisa yini ukuthi baziqondise izigwegwe, noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti besehlulekala ukuthi baqondise yabo impilo. Kodwa ke lokhu kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo thize kwabanye abantu ukuthi hhaji thina noma konakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo, siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala simdinge ukuthi ule cala noma kala cala ngendlela eqondileyo kusetshenziswa zomthetho.
Ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi khona lokho okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe eZimbabwe, ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokho esesikubona kusenzakala lapha kwele Melika?
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo le esiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki, ngibona ngathi bekuyabe into efananayo intsho laselizweni laseZimbabwe, bekuyabe into nayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube ukuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube lomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana, noma kungabi lula for yena ukuthi angene, noma mhlawumbe ukuthi akakhitshe lo osefana ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efana nayo ngoba lokhu kuyinto eyokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lile into ebizwa ukuthi i-rule of law. Njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphatha imali ezingakanani, umthetho kuyafana ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho kufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusesikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma ema-ofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani, lapho kugcinele kugcine sesibona khona ukuthi enye into nje icina isiphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo obekade uphethe kodwa osenguye osephandle, sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa, into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo, kungasakhangelwa umthetho, kungasakhangelwa ama-merits ecala, njalo kungasakhangelwa ukuthi ladale kanjani icala, kodwa sekukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.
Alo ke ngumnumzana Tifa wachapi pango Dube olandela ezombusazwe wele Melika ebesixoxa laye ecingweni esepilitane esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.